So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ichona njani mthwakazi omuhle zulukandaba siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngolwesihlanu mhla ka 15 kumpalakazi 2017 igama lami ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF lenza umhlangano omkhulu we-Extraordinary Congress.
Umongameli ufake igceke kuthi asibambanele nabo sabafundisa abantu into zihambe kuhle ngoba ibandla likhulumuntu wonke basuseke uwesikhitalas iprojala njengonoku uwakuhlindekala kudala.
Ibandla le-African National Congress kwele-South Africa selidinga umkhokheli webandla lelizwe le-South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF lenza umhlangano omkhulu eHarare we-Extraordinary Congress lamhlanje ozakwenza ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abe nguye ozalikhokhela okweminyaka embalwa elandelayo. Umnangagwa owahluthuna intambo zombuso kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe ukhangelelwe ukuthi uzamela ibandla leli leZANU-PF kukhetho oluzayo. Umnangagwa usanda kwethula umbiko wakhe oqakathekileyo lamhlanje emhlanganweni lo. Okwamanje sixoxelo uMnumzana Joseph Juma okudalele ZANU-PF Congress ngokwenzakala khona ngale eHarare.
Umongameli ufake igceke kuthi asibambanele nabo sabafundisa abantu into zihambe kuhle ngoba ibandla likhulumuntu wonke basuseke uwesikhitalas iprojala njengonoku uwakuhlindekala kudala.
Ye, kodwa ngase sikhangela sibili Baba Golide, ubona njani ke iCongress leyi izanceda njani abantu beZimbabwe?
Izanceda kakhulu ngoba yabona into esikhona lapha yikuthi kona iZANU-PF ibandla elibusayo. So iZANU-PF yiyo eforma i-government futhi. Manxa iZANU-PF izidabukene isilwa kutsho ukuthi kona even izinto zomkhonomi ziyama ngoba abantu babe sebebhizi beconcentrate amandla abo ekulweni lekuzivikeleni bese besekela umsebenzi wokuthuthukisa ilizwe umkhonomi welizwe. So nxa iCongress le ingafika esigabeni sokuthi sibabanise abantu bonke then it means ukuthi abantu bonke-ke i-energy yabo sebeyifocusa-ke ekuphumeleleni kwani komkhonomi weZimbabwe. So the very important step ihlandla eqade kakhulu sekumele libanje kuhle kakhulu ukuze kube lo mayano nalowo kube lo moya okusebenza ndawonye nalowo oze kuthi kona ku-translate futhi kuhulumende ukuthi abantu basebenze bendawonye.
Ye, siyabona njalo-ke abantu bathi njengoba lifuna ukuthi likhethe umongameli Mnangagwa ukuthi abe nguye phela ozancitisa ukhetho lukamongameli, bakhona bathi ha kungazani kakhetheki kangako bayasolasola pho-ke ungabatshelana abantu?
Abantu vele sengani boshala besola. Umuntu vele nxa edaliwe kaningi ufuna ukuhlala esola, kunanto enhle vele angayiboni senzakala. Kodwa mina ngibona ngantwa bekuyisikhathi sokuthi ngabe sike sinike uMnumzana ubaba uMnangagwa ithuba, i-chance ukuthi laye asebenze asiqhubele phambili, siye phambili. So mina ngibona ngantwa kona abantu abanye bengene ngomoya okungasoli, bengene ngomoya wokuthi asikhangeleni into sisiya phambili. Mina ngokubona kwami mina ngantwa uma umethe izinto ezimnandi, uma umethe izinto ezingasivusa ngoba nokwana kwana sesiphuma from i-isolation sesingenja amazwe onke yinto eqakatheke kakhulu kelelo. So singakwenza kona kubana then we begin to be in the global family which means ukuthi sesiphila namazwe onke nani yayenembelemva kamo sebezizwanana kungasela kuthethisana every time laba sebhitini sesingasathethisani anto bona yinto emnandi nana yinto evele idingakala kodwa besiyiswela besiyishoda isimwile into yelana. So bona nta nge-steps nalethi kuphela asimsekeleni ubaba uMnangagwa.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF osemhlanganweni weZANU-PF Congress khona ngale-ke eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwethula umbiko wakhe oqakathekileyo, ake sizweni ukuthi uthini.
We must now suffer with them so fundamentally and the game of the people. We have for long been poisoned and used the texture of the country. We have to put it in our party sanctified. In this regard, war veterans, there's a big role to play. They are not expendable. Their value for their value far exceeds the numerical value of their force. We should give them a pride of place, appreciating the sacrifices they made in the past, valuing their current role in socializing the youth on the party norms and efforts as we chart a course for the future, well embedded in the same conditions of our past. I thus urge the party to manage intergenerational transitions so the spirit of the struggle is returning and the first one is the living future. Comrade delegates, I urge the party to introspect and self-adjust in conformity with the principles and generous of frontier. In this regard, Article 2 of our party's constitution outlines the end of the objectives of our party, as in the earlier bid to oppose resolution, tribalism, regionalism, nepotism, corruption, racism, religious fanaticism, xenophobia, and related intolerance, discrimination in terms of sex, and all forms of exploitation of men by men in Zimbabwe. In line with this instruction, therefore, my assistance to the health of the party must never be interpreted as a defeat of one faction and installation of another. My presence should not be perceived as a right.
Ye lo ke ngumnumzana Emerson Mnangagwa okhuluma khona ngale ke kwe Congress kubalwa le ZANU PF lapha kwenza khona umhlangano lokukhuluma ngakho lapha ukuthi abantu kumele balwisane lokunenge ungazani kubhidliza ibandla leli okunye khulume ngakho kakhulu ukuthi abalwa impi yenkululeko kumele ukuthi bangene ku ZANU PF bonke basebenze kadalala ukwenzela ukuthi ilizwe lithuthuke ngemfanelo uthi basebenza sibili abantu be ZANU PF abalwa impi yenkululeko Uphinde njalo wakhuluma ngokuthi kumele ukuthi abatsha labadala basebenze ndawonye ukuze ukuthi nxa kusuka abanye kungena abanye ukuze ukuthi kusebenzeke kakhulu. Uphinde njalo wakhuluma ngokuthi kulalokho kuthiwa inketha bechavi kumele iphele kuzobuya njalo lokuthi kulalokho kuthiwa ke i-corruption kumbe ukufumbathisana ukuthi lakho akulunganga ngakho kumele kulwisane lakho. Silethula ngoba sesixhume khona manje intatheli izindaba yethu uma evisigama khona ngale kubandla le ZANU PF. I-Congress yabo. Sakwamukela Mavis Gama kuhlelo.
Ngiyabonga lithola njani mlaleli. Yebo kambe singapha ngasemhlanganweni omkhulu we-Extraordinary Congress we-ZANU PF oqhutshwayo namhlanje. Lo mhlangano uza ngemva kokuba ibandla le-ZANU i-Komiti lebizele lo mhlangano baphambilini eziphithiphithi ezithe zaba khona ngesikhathi umongameli Robert Mugabe eseseyiyo inkokheli eseseyiyo obelikhokhela leli bandla kufunwa ukuthi kukhethwe inkokheli entsha sekuxotshe abanye ebandleni okubalisela yena umnumzana Emerson Mnangagwa kwasekufika leziphithiphithi-ke abakubutho basebethatha bahluthula intambo zombuso kulapho-ke umnumzana Mnangagwa asuka wakhethwa khona ngabohlangothi le-Central Committee ukuthi abe nguye okhokhela leli bandla kuze kuthi sekuyiwe ku-Congress ezayo. Emveni kwalokho wakhethwa njalo ukuthi abe nguye ozakuba ngomela ibandla leli kukhetho oluzayo. Injongo yalo mhlangano kakhulukazi ngeyokuthi babutsho ngokusemthethweni webandla le-ZANU PF ukuthi ngempela umnumzana Mnangagwa nguye osengumkhokheli webandla njalo enguye njalo phela uhulumende. Kukhangelele njalo ukukhethwa inkokheli yabesifazane njengoba ethilo umnumzana Mnangagwa izolo esithi uhlangothi lwabesifazane beliphazamiseke kakhulu kungakho kuyadingeka ukuthi ikhethwe inkokheli yabesifazane. konke lokho kuzakwenziwa kulomhlangano wanamhlanje. Ukhangelele njalo ukuthi uzabetha amagama alabo okumele babe ngabasekeli bakhe ebandleni. Abasekeli bakhe kuhulumende uzakutsho lokho, lokho kusemandleni yakhe nxa sikhangela isisekelo sombuso sebandla leZANU-PF. Nguye onamandla ukubetha amagama ukuthi ubani ozakuba ngumsekeli wakhe. Baningi abacabangela ukuthi omunye wabakubutho, inkokheli yabakubutho ovekhokhela nguye umkhokheli wobutho, nguye umsekeli wakhe. Kucabangela kwabantu
ye, kodwa loba kunjalo
umhlangano lo owanamhla
ye, nxa sisikhangela ke khonapho ke Mavis Gama, ubona zani ke ukwethulwe ngumnangagwa abantu bakuthethe njani?
Abantu bakwemukele, kodwa ngizathi ngazise abalaleli ukuthi ubakhuzile abalandeli bebandla bekuhlatshelwa ingoma zokumdumisa nezokumhaya, kodwa yena ubakhuzile ngendlela yemuntu omdala esithi yena angathanda kakhulu nxa abantu befuna ukumdumisa bahlabele ingoma yelizwe loba ingoma ezazihlatshelwa empini, hatshi ukwenza lokho okwakusenziwa ngesikhathini sikamongameli owayengumongameli uRobert Mugabe. Ngazanga ukuthi bhadla kodwa uthena ungumkhokheli womuntu wonke, njalo injongo yakhe ukuthatha lesi sikhundla sokukhokhela ibandla akufike ukuthi uphakamisa elimisele umacele lawo kadelisana, kodwa nokuthi akhokhele ibandla. Njalo injongo yebandla kumele ikhangele hathi kwebandla kuphela, nokuthuthukisa umnotho kube libandla elethukile kunalelo kade likhokhelwa uRobert Mugabe.
Ye, kodwa ngamafishane Mavis Gama, umhlangano lo uphela nini?
Awusazwakali kuhle. Umhlangano ukhangelele ukuphela namhla, yilona langa lapho kuzakhethwa khona inkokheli, kwenziwe yonke imicimbicimbi edingakalayo.
Ye, siyabonga, siyabonga kakhulu.
Ngoba kusasa abantu babe sebephindele emakhaya.
Ye, siyabonga kakhulu ke lo Mavis Gama ukhonakale ke eHarare kuCongress yeZANU-PF. Ye, kusenjalo ke uZulu uthi umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa kufuze ukuthi asebenzise iCongress yebandla lakhe leZANU-PF ukuthi kuqedwe izenzo zebandla lakhe ezokubongana ngezokunikezana izikhundla kuhulumende kulokunikeza abazi umsebenzi. UGibson Bebe usadulela lolu daba ngokugcweleyo.
Congress yeZANU-PF eqala namhlanje eHarare ikhangelele ukwamukela uMongameli Mnangagwa njengomkhokheli waleli bandla esekelwa izigaba zonke zelizwe ukuthi alimele kukhetho lokudinga uMongameli lomnyaka ozayo 2018. Isakamuzi seHarare uMnumzana Wellington Mkanayire uthe ukubongwa ngokuphiwa umsebenzi kuhulumende sokuvele kwaqalisa ngokuphiwa kukaMajor General Sibusiso Moyo osengumphathintambo ozobudlelwana namanye amazwe omhlaba kanye lo-Air Marshal Prince Shiri osebona ngokulima. Njalo akusoze kumangalise ukuthi uGeneral Constantino Chiwenga akhethe ukuba ngumsekeli kamongameli.
Umhlangano wanamhla weZANU-PF ngokusekela lokupha amandla kuMnangagwa njalo ngokupha umvuzo kulabo abamncedisa ukuthi ebe ngumongameli, singakhangelisisa amasotsha anjengo-Eparance Shiri labo-SB Moyo labanye abanjengomatendedana obo umvuzo sebawuthola, sekusele ukuthi sibone ukuthi uChiwenga bazamenza uVice President yini.
Ingcwethi ecubungana ngezombusazwe uMnumzana Richard Mawomva uthi kumele sikhangele lomhlangano njengendlela yeZANU-PF yokukhumisana umlotha ngemva kwengxabangxoza ebesibambele libandla okuqale ngokuxotshwa kukaMnangagwa langokukhishwa kukaMugabe esikhundleni.
Kuze sizwisise li-Congress njengendlela yokuthi ibandla kathesi selikhothisana umlotha ngemva kwengxabangxoza esike sazibala emaphepheni ukuthi beziphakathi komhlangano ezizwe njalo eziyenze ukuthi umhlangano udinge ukuzibumba kutsha ngokubeka u-Emmerson Mnangagwa njengomkhokheli walelo bandla.
esinye njalo isakamuzi seHarare unkosikazi Thandazile Moyo uthe yena ukukhishwa kwamgari kushiye iZANU-PF ime kahle njengoba wayesethethe ibandla leli walenza elakhe. Uthe osokusele ukuthi uMnumzana Mnangagwa abambanele labo abaqhashileyo ukuthi basebenze ngenjongo enye ngoba sehle wakhanya njengomuntu ongathandi ukudlalisa imali ngokuquma isikhathi seCongress.
iZANU-PF without uMgabe, I think izaba iZANU-PF engcono kakhulu, because when we look at indlela uMgabe akade senza ngayo iZANU-PF ibingase iyo party leyana abantu akade beyazi efaka amaneeds abantu phambili and all.
I-Congress yeZANU-PF iqala okusemthethweni namhlanje eRobert Mugabe Square eHarare isiyaphela ngomgqibelo lapho izigaba zonke zeZANU-PF ezizaveza usekelo lwazo kuMnangagwa ukuthi azimele kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Ngezikhathi zikaMgabe lomhlangano wawusenziwa iviki yonke. Ngimele isitho 7 seHarare ngikithon Bebe.
Kusenjalo-ke izakhamizi zakoBulawayo zimelele ukuzwa ukuthi kuyaphumani emhlanganweni webandla leZANU-PF. Abanye bathi bafisa ukuthi umhlangano lo uthathe isinqumo sokuthi izabelo zibe lozibuse njengalokho okumemethwe yisekelo sombuso welizwe. Intethe lezindaba yeStudio 7 Anastasia Moyo usethulela lolu daba.
Abanye abantu abakhulume nomsakazo weStudio 7 bathe kuyingcosana okuzaphuma emhlanganweni lo ngoba ibandla leZANU-PF alidlelani kahle labantu bemathebheleland kanye lenkabazwe. Umqondisi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo oluntu abameli Human Rights, uMnumzana Thineyi Mkhwewa uthe ukhangelele ukuthi umhlangano lo uthinte udaba lombuso wezabelo.
Okuqakathekileyo abantu abangani babunakanela abakufunayo okungaphuma kuCongress leyo ukuthi iZANU itsho ukuthi ayisoze iyenze i-violence towards the elections. They make a resolution that a number of corrupt leaders should be arrested.
Abanye abantu balombono onjengokaMkhwewa loba nje bethandabuza ukuthi umhlangano lo uzasungula uZulu ebunzimeni abhekane labo. Ingcwethi zombusazwe zithi uZulu uthiye indlebe emelele ukuzwa ukuthi uMnangagwa uzabenzelani. Enye yengcwethi lezi uMnumzana Efincube uchaze ukuba abantu bakhangelele ukuthi kwethulwe umbuso wezabelo ukukhumisana umlotha ngodaba lombhuqazo wegugurawundi kanye lokuthi bathole imisebenzi.
Zintathu izinto eziyabe ezikhangelelwe ngabantu bemathebeleland kuCongress yeZANU-PF uma izaba lomehluko kulezi ezinye ezibe ezokuchitha isikhathi nje. Kumele iphumele lokucacileyo ukuthi i-devolution of power iyaba khona, ibuye iphumele ukuthi i-Gugurawund iyayilungisa, ibisiphuma le ndaba yemisebenzi, ukudalwa kwemisebenzi, ukuvuselelwa kwe-economy ukuze abantu basebenze ngendlela efaneleyo. Nxa zona lezo zinto zontathu zingezwanga, i-Congress le iyabe ukuchitha nje isikhathi ngokubuya bengakhulumi lokho okufunwa ngabantu.
Umongameli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthe akulalutho olubambekayo abalukhangeleleyo njalo umbuso wezabelo awungeke wavunywa libandla elibusayo.
Akula ngoqubo ezadalwa libandla leZANU-PF ngemva kweCongress yabo. Loba abantu bekithi becabanga ukuthi iZANU-PF okhokhelwa nguMnangagwa izaba lomehluko ngoba kuntshintshe ikhanda, wangena elinye ikhanda mhlawumbe elilocuku loncindezelo ikakhulu ebantwini besiNdebele. Sinanzelela ukuthi iZANU-PF is a system. Ngokunjalo ngemva kweCongress akulanto akulamahluko ozayenzakala, kanti devolution of power abantu bakithi abakhohlwe ngokuthi iZANU-PF izabanika.
Abanye abantu banethemba lokuthi umhlangano lo ungaba lomehluko nxa kuqathaniswa ngokwakusenziwa ngowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe esakhokhela ibandla leZANU-PF. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Linjani maThabezulu, linjani Zulu kaNdaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. lango 7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumakakatsi ati 909 Nitam Wave 4930-15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky.
Tatalithuba nje ngamafutshane ukuthi ngixolise ukuthi siphuzile ukuthi silenzele lokuthiwa yi-live stream elithanda kakhulu. Kusenjalo-ke ibandla elibusayo kwele-South Africa ele-African National Congress kusasa liqala umhlangano omkhulu wokukhetha inkokheli entsha, kugoqela umkhokheli walo oza kuba ngumongameli welizwe ngemva kokhetho luka-2019. AbeZimbabwe abasebenza lokuhlala kwele-South Africa bathi lakubo kuqakathekile kakhulu ukwazi ukuthi ngubani ozathatha intambo zombuso kulelo lizwe. UBenedict Nhlapo usiba lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg.
Amalungu ebandla le-ANC aseqalisile ukufika eNazareth eJohannesburg emhlanganweni wamalanga amathathu wokukhetha inkokheli yaleli bandla. Amehlo wonke atenhlo kumsekeli kamongameli uMnumzana Cyril Ramaphosa nowayengumgcini sihlalo we-African Union Commission uNkosazana Dlamini Zuma, okuyibo abahamba phambili kulabo abancintisa esikhundleni sokukhokhela leli bandla. Oqakathekileyo ukuthi ozanqoba phakathi kwababili laba nguye oza kuba umongameli welizwe ngemva kokhetho luka-2019 okukhangelelwe ukuthi ANC yiyo ezanqoba. Incithi kwezombusazwe usikhuca mfundo Susan Boyson uthi kukhanya zindala zombili.
I think it is head to head.
Ngicabanga ukuthi kuza kuba kutshikile obhanqa, kumbe ngithi uNkosazana Dlamini nguye ozanqoba, kodwa umehluko kuza kuba linani elincane kakhulu.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi loba nje kuthiwa eyomdeni kayingenwa le bazayingena ngoba ukuthi ngubani obusayo kuyabathinta labo kakhulu. UNkosazana Ntando weNkosi Moyo ohlala eJohannesburg uthi ukuhlala kwabo eSouth Africa kuya ngohulumende ophetheyo nomkhokheli wakhe.
UPresident okhetha uyenza affecta njengamaZimbabwe ngoba yena le government yakibo abasetha ama-policies ukuthi bona bazokwenzani ngathi kweyama ezandleni zabo.
UMnumzana Innocent Ndlovu yena uthi kungangena umongameli ozabhidliza umnotho welizwe, iningi labeZimbabwe labo bangazibona sebengomatshaya enyoka.
Ama-investors, for example, kungakhethwa upresident abangamfuniyo bona, bangadecide ukuthi bona be-withdraw imali leyo sebeyifake kulelo lizwe. And then nabantu abanemsebenzi kulawo makhampani obokunama-investors khona balahla imisebenzi.
Kanti kumnumzana Lungisani Mabuya uthi njengezizalwane zeZimbabwe bayibheke ngabomvu impumela yalo umhlangano.
Besicela nje sengathi mhlawumbe kushuthi kungahamba kahle bonke nje ophethe odliwa idliwa yamukele. Sinethemba lokuthi konke sikucela elizweni laseNingizimu Afrika esiya kuphiwa kahle njengoba bekuphethe ubaba uJacob Zuma.
Ingcwethi zombusazwe zithi uMnumzana Cyril Ramaphosa nxa engakhethwa ulakho ukukhanga abezamabhizimusi njengoba ekhanya esazi ezomnotho futhi eyizonda inkohlakalo. Ngakolunye uhlangothi bathi ukunqoba kwaNkosazana Dlamini Zuma kungahle kulifaka enkingeni ilizwe njengoba kukhanya evumelana lokuningi obekusenziwa uMongameli Zuma obeseulalise ngogedla umnotho welizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ye njengokucela kwethu sicele kakhulu sibili ukuthi lingene ebulenjini be-Facebook lapho kade kumele liphose khona inombolo zenu njalo libhale ukubhala ngokwenzakala kubandla le-ZANU PF lapha kuke kukhuluma nge-Congress. So-ke sila abantu abaningi sibili ababhalileyo njalo labanye asebekhona khonapha-ke emsakazweni. Okuqala nguRebecca Bebe. Mama Eva Bebe, kunjani? Ye, akusitshela ukuthi ungaphi khona?
Ngikhona futhiwa.
Ngeke kunjani futhiwa?
Eh, kunzima khona kuphela kuncanga nje impilo.
Yeah, so wena ungathini ke ngakhona ukukwenzakala kubandla le-ZANU PF? Bayenza umhlangano omkhulu sibili. Uthini ngawo?
Hey, angazi sibili kodwa ngicela lutshintsho nje kuphela kodwa kuphela njengoba kulokho kungena abantu abafanayo nje kuyafana nje kuphela kodwa sidinga utshintsho nje kuphela.
Utshintsho ufuna ukuthi ulubone lusiba khona ngolunjani?
Kakhulu esigabeni semali esingaba sinceda kakhulu bebisela izimali esigaba semali iso kakhulu esifula lilizwe ma kungela mali elizwe akuphileki.
Ye, kodwa ubona zani kodwa iZANU ingalungisa konke khonokho elikufunayo kumbe siyabe sizixoxela nje njengabantu?
Ayi, kubane nje sizixoxela nje kodwa manje bayakhipha nje izano nje befake enye part. Ngingatshintshanyana ngoba izano vele njengoba belokhe abemazweni belokhe nje bebambe imali ngesidaba sikamgaba, isigwebo sikamgaba bengasingafuni ukusulwa. Ilizwe liyalunga njani ma isigwebo sikamgaba singasulwa? Basokolisa thina, basokolisa imigaba.
Hayi, siyakuzwa kakhulu. Phose lokugcina mama.
Yeah.
Yeah, phose elakho lokugcina. Alright, bye-bye, sibongile mama, sibongile. Bye-bye. Ifoni yakhe kathi ngazani sikiliza. Silobaba ke uShepard ecingweni khona manje. Baba Shepard, kunjani?
Yebo, siyaphila, kunjani baba?
Ngiphile kakhulu. Isibongo mbani, Shepard?
Shepard, Ndlovu.
Yebo, Ndlovini. So, wena ubona njani khona okwenzakala kubandla leZANU PF?
Ngiyakhakhala mpela emathebeleni lapha. Isifuna kusuke lathi ukuthi singabantu lapha emathebeleni. Ngoba thina emathi lapha ngathi asifuna njengabantu lapha elizweni. Siyakhala nje kwamanje lathi yebo umongameli okhona engasizwela nakuthi kuyavumakala lathi sibona ngathi singabantu. Kunjalo nje.
Ye, kodwa ngasukangela ubona ngizani ibandla leZANU PF lingenzelani kodwa abantu? Wona ngombono wakho. Ibandla leZANU PF lingenzelani abantu? Nxa ukuthi besezomhlangano nje baphuma lani konapho
umhlangano lo ngathi sikeza kahle impumela la athi lethi nje sikeza kahle ngoba ke ngiyakhuluma nje kodwa hayi asazi njalo kwethembisa asazi njalo kuzokuzokuzokuzenze ukuthi sifuna
wena ufisa ukuthi ngaba kwenzelani njengesizalo sezimbabwe
ya nasona just phela imisebenzi yokubona ukwenza kanti abantu bethu befunda esikolweni bethele ukufunda ehle izibhedlela kwakhe izibhedlela kube njalo nje yonke into ibehle nje kubona kathi ibizele ngabantu lamthokazile ibize lithi emathebeleni
ye kodwa-ke kulabanye abakhuluma ngokuthi kumele izabelo zivunyelwe ukuthi zizibuse ubona zani umnanga kwe ngakuvuma khonokho
hhayi akuthembisi lokhu ngathi ngoba nje kodwa nje sabuthi kumntakazana kodwa qinisene nje labantu hey kunzima phela sinyaba kithi emandebeleni ukuthi la ngibona kungenzeka lokho
hayi ke siyakuzwa kakhulu ke Shepard so ke akuphose elokugcina mfowethu
hayi lokugcina nje mina ngisho nje ngibe fanele ukuthiwe imigwaqo yakhiwe idolobha labona la kheli manje idolobha le lesikole emakhaya yakhiwe ngoba abantwana befunde njalo futhi abantwana befunde ngaba ngaye abantu abalimi babo ngoba abantu abeshaba bafeyile esikolweni abafundisa abantu abangasebangakhulu abakhulumile ilimi engayisiwo
so kuvame kanganani khonokho
ya indawo eziningi unika ithungo kake kakhulu ngoba umntwana esikolo tothi ngifunde sanye fundisa iNdebele kodwa angeke akufasa iNdebele ngoba ufundisa umuntu ongasiyo ilanguage yakhe
so sizwa kuthiwa kubhakile khonokho kubhake kanganani
indawo yonke imathebeleni yonke vele igcwele nje abantu bekhumishona nje ama-teacher ezikolo ivine ama-best certificate ma-home affairs umntwana uthele home affairs ngale umuntu olapho ekhumishona ma umntwana ethele i-best certificate so umntwana amathumele ma ebhala igama le alikho-right
hayi
so lokho nje kusuka nje ukuthi ngabe umongameli azobheka konke lokho kwenzakale kuningi
ye siyakuzwa kakhulu Shepard sibonge kakhulu ndoda
hayi ngiyabonga
Yes, bona ke lapha ke ababhalayo Ambrose Pride Maphosa uthi sengikhona. Yes, akuzwa kakhulu. Kuzo sokubuya ke uhlanjiwe Sibanda sithole uthi Opa Mjinguri kule nto ayenzileyo engazani kayithokozeli. Singazi ukuthi kungabe kuyini. Kuzobuya lo Noma eKhabo uthi ye bantu kunzima esikubukeleyo lapha. Kuzobuya ke uGift M Malubuseng uthi hayi iZimbabwe iyabhowa civil shame. Then kuzobuya ke Apostle Media Ndube uthi ubukele yesiyabonga kakhulu tuke ukuthi la ubukele khonapho uzobuya ke uShadrack Jones uthi qoki yebo uShadrack Jones siyathaba ukuthi ungene la kuhlelo Simon Netta uthi lami ngibukele ngiseBotswana sathi diniwe vele ngebandla leZANU PF ngase safuni so abantu ke bayakhuluma lingakhohlwa ke ukuthi ngo 5 o'clock Zimbabwe time sabe sikhona pha ke sitshaya Zimbabwe today siphoselani inombolo zenu ukwenza ukuthi sijabuleni sisonkeni njalo siqoqe indaba eziningi ye so-ke singakehlukani sibone kade sikhokhela namhlanje ibandla leZANU PF lenza umhlangano omkhulu we-Extraordinary Congress kwele-Harare ibandla le-African National Congress njalo selidinga umkhokheli webandla lelizwe le-South Africa Siluqhuba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalelisa ngenjabulo ngoKip Stube. Sithona kahle.